Soko isika disenda baku VOA Ndebele.
Lami nibongi utanono kawande obesipa indaba ngolimi lwesishona. Linga livuka njani izilukandaba ulamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu ngomvulo mhlazi ku-4 Mpandula 2023 ngu-Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uMongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukugcotshwa lamuhla emkhosini ofulathelwe ngenye inkokheli yamazwe umanyano we-SADC ngoba kulokukhulona ngempumela yokhetho. Sile ngxoxo lomkhokheli webandla le-MRP uMnumzana Mqondisi Moyo ngokhetho lwedluleyo lapho amalunga ebandla lakhe angatholanga khona isihlalo ngitsho lesisodwa. Kuyini okwenzakalayo?
Asisenelisanga ukuthola ama-resources ayezasiza sinyakaze sikhampeyine ngendlela esasifuna ukukhampeyina ngayo.
Umkhokheli webandla le-CCC uMnumzana Nelson Chamisa uthi ubengathulanga igoqe izandla kunsukwana isanda kwedlula kodwa kukhona akulungisayo ngasese.
Udliwe yena wadliwa umna wakhe usitamene embari wadliwa udade wabetshiretsi le ibizo lakwabo elithi Chamisa kalila bukhosi abayekele ilizwe libuswe yilowo owinileyo le party yakhe.
Abalandeli bebandla le-ZANU-PF bathi ukudinga ukuthi kwenziwe olunye njalo ukhetho yikucitha isikhathi ngoba uMnangagwa wavotelwa ngabaningi.
Ngokubona kwami lelithuba nje uPresident bekhethwe kutsha ukuthi afake uVice President wesibili. Ngibona nxa ngicabangela engambisela ubaba uMuhadi nxa ubaba uMuhadi enefunda.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. UMongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukugcotshwa lamhlanje ekuseni emkhosini ofulathelwe ngenye inkokheli yamazwe umanyano we-SADC ngoba kulokukhonona ngempumela. Ngaphakathi kwamalunga e-SADC alithumi lasithupha 16 kubikwa kulababili abazise ukuthi bazakuba bekhona emkhosini walamuhla. Laba ngabathi uMongameli Cyril Ramaphosa loMongameli Philippe Nyusi wakwele Mozambique. Enye inkokheli yamazwe alitshumi lane iphe izizathu ezitshiyeneyo ezokungaphatheki emkhosini lo. UMongameli Hakainde Hichilema wakwele Zambia nguye umgcinisihlalo ohlangothi lwe-SADC Troika. Obelukhokhela ukuhlolwa kokhetho ubikwa engasoze abe khona ukubangele ukuthi uhulumende weZimbabwe aphange anxuse wake waba ngumongameli uMnumzana Edgar Lunga obesefikile eHarare izolo ntambama. Ibandla le-MRP elalilamalunga angamachumi ayisikhombisa lambili angamakhansila labathathu abancintisa kukhetho lwamalunga edale lephalamende kodwa laswela ngitsho lesikhundla esisodwa lithi alisoze lidedele emuva ngodaba lukamthwakazi. Sixoxe lomkhokheli waleli bandla uMnumzana Mqondisi Moyo ukuze sizwe ukuthi kwahamba njani.
Okokuqala indaba yama-resources, ibandla lethu lilibandla elisustainwa yi-membership yalo, so ke asisenelisanga ukuthola ama-resources ayezasiza sinyakaze sikhampeyine ngendlela esasifuna ukukhampeyina ngayo. Okwesibili kunengi okwenziwa yi-ZEC njengo-referee kumbe labo abaphethe kwezokhetho, lathi sinje esasingeke senelisa ukuguqula okuphathelane nama-electoral reforms. Uzananzelela ukuthi MDC ngesikhathi se-Government of National Unity behluleka ukuthi bemake sure ukuthi kuzoba lama electoral reforms ayezayenza ukuthi ukhetho luzalandela loba ngayiphi iminyaka. I-ZANU-PF isebenzisa i-ZEC yehluleka ukucilibezela abantu, so ngokunjalo sangena kulolu khetho sikwazi ukuthi kulezinto eziningi ezingalungiswanga. Kodwa-ke okwasincedayo thina njalo yikuthi ibandla lethu lakhankasa ngamandla ezabelweni lakundawana yonke yakomthwakazi litshela abantu nge-self determination agenda lingakhohlwa ukuthi thina ibandla lethu kalikhangelelanga ukuphila liqhubeke likwele Zimbabwe kodwa likhangelele ukuthi likhulule umthwakazi soke i-awareness campaign yethu iyahamba kahle kakhulu senelisa ke ukuthi abantu umhlaba ubekwazi ukuthi siphethele uphudaba so ngokunjalo hayi asilahli imbeleko ngokufelwa njalo asingeke thina sizijaje kumbe sithi ngenxa yalama elections sehluleka siqhubekela phambili ngokunyakaza kwethu njalo sisebenzele abantu zananzelela ukuthi wonke la mabandla kade khona ekhontesta ngama elections kathesi amanye avuke sokulama elections azabuya elala azovuka futhi ngo 2028 sokubuya ama elections eZimbabwe kodwa iMRP ihlala ikhona njalo ithankasa inyakaza ilungisa inhlupho zonke ezihlangana labantu bakomthwakazi kungakho ke sithi hayi asikhali kangako ngoba vele sasingawukhangelelanga alizwile ukuthi izana uPF iregile lati sikhala ngakho lokho ngoba indawo eziningi lalapha kade sifake khona ama candidates ethu asenelisanga ukufaka ama polling agents ngendaba yezimali yona leyo
manje nxa sikhangela elakusasa kuyini elibukhangeleleyo lizancintisa njalo na
ye elakusasa lemthwakazi Republic Party lihle kakhulu babu Gandhi ngoba thina vele besingakhangelelanga ukuthi sima ngodaba lwama election udaba lwethu lwedlula kuma elections ikho lizabona ukuthi sibhizi sisebenza kanzima siphusha lokho esikuthi thina international lobbying ukukhuluma lomhlaba ngohlupho lwethu lwakomthwakazi ukuthi hayi sesifuna ukuphuma kwele Zimbabwe sizimele sodwa sizananzelela ukuthi kunyanga kaJulayi ithe iphela uJulayi sa-announce ukuthi sesiyenelise ukuthola ama-signatures angafika 25,000 online lamanye engedlula 15,000 esiwathole through hard copies ama-signature lawa sikhangelela ukuthi siwaphanyeke kuma-international stakeholders wonke sawabhalelayo okuzabonisa ukuthi ngempela abantu bakomthwakazi sebefuna ukuphuma bamele udaba lwabo kuleyo njalo inhlangano yamazwe omhlaba esiphendulileyo yarekhoda udaba lethu yazi yasinika i-case reference number yibo ke abasenzisa esadinga nalawa ama-signatures sayenelisa ukuwaqoqa nje ngenyanga eyodwa besesenelisile ukuqoqa la ama-signatures online adlula 25,000 then physically adlula 15,000 so lokhu kutshona kubonisa ukuthi udaba lwethu lusezingeni eliphezulu kakhulu ngoba asisela ndaba kakhulu lokudila lezinto ezilokwenza leZimbabwe kodwa ke sesile ndaba kakhulu lokudila lezinto ezilokwenza lokuthintana lokuxhumana lomhlaba ngokunjalo ke siyaqhuquzela abalandeli bethu labantu bakomthwakazi bonke ukuthi hayi mabangashawa luvalo kusesekukhulu esiza kwenza njalo kungekudala umkhombandlela sisabanika ukuthi hayi sesisiya ngapi sesisuka kuleli zinga sesisiya ngapi abantu bakithi esingabacelisa khona sibacele khona ukuthi mabazithembe njalo bengathembi ukuthi ukhona omunye umuntu ozabuye vela kweindawo ezobalungisela inhlupho esibhekana laso thina ngokwethu uqobo lwethu yithi esizalungisela lezi nhlupho abanye abantu becabanga ukuthi basazoncedisa uNelson Chamisa le-TRPC yakho ukuthi bekhuphe izana thina siyala sithi hayi inhlupho zethu akulandaba whether izana PF kumbe uNelson Chamisa konke kuyafanana ngoba siqukethwe i-1979 National Action Plan the 14 page review eyabhala izana PF layo i-call triple X AMDC kanti ehambisana lalokho okwenziwa ngabo CCC so ungazibona ungumuntu wemathebeleleni ucabanga ukuthi wena uzaqala ukukhupha izana ukuze ulungise uhlupho lwakho kuyabonisa ukuthi awuka-understand ukuthi uhlupho lwakho lonke luvelele eHarare kungakho ke thina siyimthwakazi Republic Party siyabathembisa abantu bakithi abalandeli bethu umthwakazi wonke jikelele ukuthi hayi asibambaneni siyibeni munye siyenelise ukuthi siqhube lo msebenzi ophambi kwethu ukuze inkululeko yethu ibuye kungakudala
alo ke ngumnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla leMRP umongameli Emerson Mnangagwa uzabusa ukuhlandla lesibili elakugcina nxa engacotshwa lamuhla umbuzo wokuthi kanti kungani engakhethi omunye wabasekeli bakhe uzavela njalo ongomunye wabasekeli bakhe umnumzana Kembo Muhadi wasuka esihlalweni kulandela imbiko yokuthi wayesiya emacansini lamakhosikazi amanye amadoda nyakenye ngenyanga kamabasa ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethe ecubungula izombusazwe umnumzana Methuseli Moyo
Ye udaba luka mongameli umsekelo wakhe owesibili andi basebenza bebabili ludaba luqathekile kakhulu ngoba xa sikhumbula kuvele kwenjwayelo ngoku yi-tradition ukuthi kube lo vice president ikakhulu owaye kuzaphu kumbe singathi ovela emandebeleni emandebeleni ngisitsho nje zolezi ndawo okuthiwa yimathebeleland loba kuyimhlobo emningi kodwa sithi yimathebeleland bekulobaba umuhadi singakhumbula ubaba umahadi kaxotshwanga waresign wathiya yena wathi ngendlela indaba ezazihamba ngayo ukubone kufanele ukuthi athiye umsebenzi kodwa kaxotshwana upresident kazafakanga ke omnye umuntu la khona phana ukutsho ukuthi kukabili kusho ukuthi waye kaka ubengatholi umuntu ongamfaka okwesibili kusho ukuthi ngathi ukuthi akucabangisise kuhle ukuthi enze njani ngoba umuhadi ngokubona kwami lelithuba nje upresident ekhethwe kutsha ukuthi afake uvice president wesibili ngibona nxa ngicabangela engambisela ubaba umuhadi nxa ubaba umuhadi enefunda nxa kuthi uyabe engafuni njalo usezakhangela ke kwabanye abavela ngapha mbona kathi kathesa akusadingeki kakhulu ukuthi umuntu wayekuzabhumbi wayengaphi ozokudingekela kakhulu ukuthi umuntu uvela ngapha emathebeleland ngoba umuntu lwana kumele amele iregion so nxa kuthi umuhadi akekho uyabe esezakhangela ke kwabanye abakhulu abaphezulu abavela ngapha kungaza ke kuvume ukuthi kuqhubeka isikhathi sonke lesi kungela vice president ovela emathebeleland kuyazi kungathiwa yokuthi ngezindlela utsho ukuthi upresident utsho ukuthi kadingakali ngezindlela utsho ukuthi akuqathekanga sokungadala i-statement kumbe inkulumo engayisiyo.
Hello ke ngumnumzana Methusele Moyo ingcwethi ecubungula izombusazwe. Umongameli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa usethule umbiko ngamabona kude esazisa abalandeli bebandla lakhe ukuthi njengenkokheli abathulanga bagoqa izandla kodwa kuningi abakwenzayo ngasese. UChamisa ubelokhu ethule selokhu kwedlula ukhetho uthi umnyaka lo ngokaZulu. Kusenjalo abalandeli bebandla lezanu PF bathi ukudinga ukuthi kwenziwe olunye njalo ukhetho ikuchitha isikhathi ngoba umnankagwa wavotelwa ngabaningi. Sixoxe lomunye wabo umnumzana Willard Moyo owakhethwa ukuba ngukansila wesilobela.
Angihambelani lakho laloba ilizwi lami lingelincane elingeke lifake utshintsho olukuthi kungenziwa yami intando kodwa alwana ngabe kusenziwa yami intando laba bantu they are wasting our precious time bamotsha isikhathi sabantu beZimbabwe. Ukhetho luhanjiswe kuhle ivoters roll izeki yathu yayenza igroup yeWhatsApp indawo ngendawo eKwekwe district yasibiza thina amacandidates amaphathi wonke yasibiyandizothatha ama voters roll sahamba sawapiwa ama disk ama voters roll abe triple C balawo lathi abe ZANU PF silawo I voters roll engahanjiswa that was way back ukuthi ma kwakunohlupho I voters roll le wawuhluyibone uhlupho lwabo nje ukuthi bacabanga ukuthi as long bedliwe ukhetho luqinibezela I voters roll sawapiwa izek ama disk angkona I ward nge ward constituency nge constituency ama candidates ama MP bapiwa ama candidates awe local government thina ama councillors sapiwa saba layo sikampena siyithwele siyisebenza sawo so umuntu register ngizibani uregister endaweni enje ubani uregister ku police station enje njalo so ukhetha ukuthi lwenziwe kutsha iku waste isikhathi sabantwana beZimbabwe abalindele ukuthi ihulumende entsha enqobileyo ayiphiwe ithuba isebenzele abantu yakhe ilizwe liye phambili lokuthola sibuyele emuva sisebenza sibuyele emuva sikhuluma ngokhetho isikhathi sonke ngoba kulomuntu ofuna ukuthi abe yipresident odliweyo asikubonte ungasinceda ngani thina lokho akusincedinga lutho udliwe yena wadliwa umna wakhe usitamene embari wadliwa udade wabechiredzi le ibizo lakwabo elithi Chamisa kalila bukhosi abayekele ilizwe libuswe yilowo owinileyo le party yakhe silezinto eziningi esifuna ukuzenzela abantu esizipromise abantu usuke sitele isikhathi eside kathesi efuna ukuthi ngabe kuyaguqulwa kuthiwe nguye owinileyo akufi kwenzeka lokho ukhetho luza kwenziwa kutsha njani kakhulu angawina yena njengoba efuna ukuwina abazadliwa ngaleso sikhathi labo betha kwenziwe kuchuketo kambe ungaba yilizwe lonelo kwehlula sibi seAmerica uBiden esewinile uTrump wathena ukhetho liphathwa ngokuhlela namuhla lokho bemhlukumeza bathi bona kalunganga kalunganga ngoba wathi urojiwe that America sibuya kithi namhla sisithi yona kasiyenze ukhetho kutsha ukhetho lukhanjiswa ngakuthi kuhle ngesikhalazo sikaChamisa why labo bengazange balalela uBiden bayenza ukuthi ukhetho kukhona ngale kiwo ngoba bafuna ukusebenzisa laba bantu ukuthi bayenze iregime change asuze sikuvume lokho thina ukhetho solenziwe solwedlule xa lelo hlupho lomhlupho akahambe ekhodi le lobufakazi bakhe lobo ayebona ukuthi amavileven wonke asayinwa ngama-agents akhe akhomba mhlophe ukuthi TCCC idliwe iZANU-PF yawina kayiphiwe ithuba president kaphiwe ithuba afake icabinet yakhe ibhora lichayeliye phambili sidelive abantu bezimbabwe bathole ama-services from ihulumente abayikhethileyo ngiyabonga kakhulu
lathi siyabonga lo-ke ngumnumzana Willard Moyo owakhethwa ukuba ngukhansila wesilobela emele ibandla leZANU-PF bekhuluma ecingweni leStudio 7 esesilobela. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba electronic lilodaba lokuthi kuza kuba lomkhosi wokuthakazelela ugcotshwa kukamongameli Mnangagwa enkundleni yeNational Sports Stadium lamuhla, lapho kuza kuba kulabahlabeleli abaningi kusukela ngehola lesithupha 6 PM kuze kuse. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi induna yebhinga uChief Saba usehambise umakanika wemota emthethwandaba ngemva kokuba imota yakhe ayiphiwa nguhulumende efuna ukuthi ilungisiswe ngumakanika lo yacatha. Okwamanje sengidedela imuva ngelithiya ezandleni zenu linabalaleli kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Njani, hayi siyabonga inyusi. NamaNdebele ngamashona sinto yinye kakhulu abadala ibababulalilizwe ekhaya ngoba lathi singayanga ukuyavota abadala yibo ababulalilizwe ekhaya. Zwanini lo wedonsa ukuthi ukhuluma njani? Ambona ukuthi bona labana abantu abasedonsa usiya khona lidonsa yonke leyani usiyali bathakazela ukuthi abantwana babo nxa bevotela iZANU bathakazelela abantu babo ukuthi bahlale eGoli bengababoni. Kusho ukuthi yinto abayisisayo laba abadala abavotela iZANU. Ngabe ungumshoni, ungumkhalanga, ungumhlobo bani, ungumvendi, uyini? Ngithi kini badala lirong, yini elenza iZANU ibilokhu ibusa? Alifuni ithilizwe lelo libe right lijabulela ukuthi iZANU ibilokhu ibusa ibulalile izwe. Badala lina, badala lonke lesiNdebele lani badala besishoneni nxa lisizwa li-odiyo ibalwa ngithi lirongo. Badala lina yini elirongo? Badala yini elithanda uMnangagwa? Yini elithanda iZANU? Ngiyabonga. Siyasafa thina abantwana lina ligijima likhulumela iZANU ani likhulumela iphathi ezwaye olobubelo nje njengeSouth Africa. iSouth Africa ingcono lobubelo lapho esibhoda khona basibulale. Yini lina lichaze ukuthi uMnangagwa winile, iZANU winile? Kuyini khonokho okukhulumayo wena babo oselokhuzeni osedonsa? Ahlonipha mani umuntu omdala, unxa ukhulumela iZANU ani ukhulumela uNkulunkulu ngabe kungcono. Siyabonga.
Sanibonani lonke kuStudio 7. Sanibonani nonke bantu bakithi. Le ncwadi, le meseji niqondisa kupresident. President Kabutso Mnangagwa, siyacela bakithi, lungise imigwaqo, lungise nje zonke into ezidingekalayo eZimbabwe. Imigwaqo, amakliniki, imfundo ibuyele esimeni sayo, kuvula amafemu koBulawayo. Into esacela zonke lingazise Harare. Selilayo liningi walito president, zama nje ukuthi lungise izinto zonke ngendlela eqondileyo. Ngoba mamisteki elawenza elizano onke ngicabanga ukuthi uyawazi kahle ngokubuzo zami. So correct amtela ama correction abelungu bebuye abantu besebenze eZimbabwe ukuthi sihlale ngaphandle akusizi bakhe. Siyacela president zama ukulungisa nokufaka nje abantu kucabinet yakho kube balance. Izinto zihambe ngendlela lungisa mpela lungisa ube lesibindi lungisa lungisa izinto zihambeka abantu bezimbabwe bakudinga nje into inhlala kahle. Angibi lawo kodwa ngicela wena president ukuthi onamandla ukwenza konke lokhu isicelo sokuthi lungisa ezimbabwe president mnangazi lowo muntu ohamba waleli lizwe ukuthi likhululeke lungisa izinto sezalo ukuthi wafundela i-building whatever izimbabwe yakhile mpela ivuke ilive elinomnotho ongaka shuwa. Hayi 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 siyacela siyacela bazamnangazi.
Ngiyabulisa ku-Studio 7 khuluma ngothulani Ndlovu enkaya kwendumi sikhubukhubu. Ngithanda ukuthi kuwe wena babo ufuna ukuba yi-councilor yesilobela into oyikhulumayo kayikho nje indaba yakho kayikho akula ntuthuko eyenziwa ngu-Emasoni neva noma kuphi nakuphi khonapho uma usuka koBulawayo usiya esilobela umgwaqo wakho uyawubona ukuthi unjani. Mina ngikhuluma kanje uba yindawo eyizihambayo zonke lezo uyawubona ukuthi unjani umgwaqo wakhona kodwa ngithi umnangakho yenza intuthuko yiphi intuthuko efakwe kumnangakho akuna next ake nixole lingaqambeli abantu amanga nibaxolele abantu bakhathele ngamangeni since 1980 until now 2023.
Studio 7 linjani? Hayi siyawuzwa umphupho kaGawule loJoseph nguwe nabangani bakho nalokhu umalo wemguza ozinika isibongo sako Khumalo Senior lina badala lina sukela namhlanje kwazizini nje ukuthi seliphelelwe yinto elilayo yilapho elizabona khona ukuthi umhlaba unjani lingasasilitshelanga.
Studio 7 linjani bafaka abahle abathandekayo abasakazi bethu sibathandaze silethulele indaba ezimnandi noma nje zingahlali kahle edlebeni. Omnanga kwalo kusasa uyabe jikiza muva njengomdlwane loku bamtshayela izandla oRamaphosa singazi ukuthi bamthume washesha ukubuya la ani balokhu nje bamhalalisela la kumele sibambaneni sizinyama zezimbabwe kumele sibambaneni sibe yimbumba kungakule shona kungakule ndebele kungakule donga sibe yinto eyi-one sivumela yenye into eyodwa sekhupha umnangagwa ngoba la kuzanyiwa isikepe naso sase-South Africa siyasinga sithona phansi la kumele sivumela ngento eyodwa sabe nje sikhupha umnangagwa kuphela ayikho enye into.
Studio 7 linjani Nkosi? Ngiyelela nabasitheli hayi sifuna ukukhuluma le ndaba kamnangagwa. Yabona umnangagwa labantu bakhe laba besisa kanti bona bagijimelani vele into abayigijimelayo kuyini njengoba vele usisele ndaba lapha ekhulunywayo ukuthi yena umnangagwa vele ulisela wajoja vele amavuti kajamisa manje yena ngakuyukuthi uwinile ugijimelani gijimelani umnangagwa indaba engahambi kancane kancane kumbe hambe lugege njengofuthu yena ugijimelani umnangagwa. Siyabacela abantu bezana bengasijwayeli abantu bezana bayenze njengabantu siyabonga mfundo
zabazilisiesasacaba yenxa yabo
thola nzima
umthimbi yasilola kakhulu mfokanumalo ukuthi akurayitanga lokho abakuyenzayo.
21 kusitiyatelfinnjani kulizweni lakithi esithimbile ukuthi sizonqoba siyazi ukuthi inqobile futhi njengoba siyazi ukuthi zani kumi ayisisisiya kuloni bandle lizokhoniza nokuthi isuse ehlaleni sikamongameli kube bantu bakithi angazi ukuthi amatisha azokhala kuze kube nini lati sizokhila emazweni kuze kube nini abatwa bethu basazidubika la ngobi kubi bubona ubunzima akubi bantu bakithi kubi kwaze kwabuhlungu ba muzimbabwe yo
kum shelele. Ye, siyabonga bantu bakithi, siyabonga. Yebo ye, singalahli ithemba. Kube kwenzakala. Ye, kube kwenzakala. Uyatusakhangele ukuthi into izahamba ngalendlela. Into ikhamba ngendlela ethandwa ngumuntu, ayikhona ethandwa nguNkulunkulu. So ke abantu iqiniso nje lipheleleyo ukuthi ake sikhangeleni ukuthi sihluka ngaphi siya ngaphi. Bantu vele amavoti aqalisa ngizolo. Kudale lokwetshontshwa. Amavoti ahlatshontshwa ngo-1980. Lathi savota ngo-1980. So kwaqhubeka ngoba laphana bekufuneka i-one party state. Ingozi nje esingayinazeleliyo sonke sisuka sesithi hayi singena entweni eyi-1 mase sitshayiwe tshaywa ungathi kambe urefuli eyimi kodwa sidlala sonke ucabanga ukuthi uzasurvive kanjani vele kuzaba la mafawuli amaningi esikhala ngawo bantu lapha ithemba sesilifaka ngaphi ukuthi asibambaneni singabambana sibe moya munye into efunekayo ukuthi ekuphileni kwethu sibe ngabantu esibambanayo ma kuthiwa kuyavotwa sithi ma kunobani nobani bantu athi voti laba abantu ababa besikhokhela beyenze njengathi besitshele ukuthi ma kunobani nobani nobani kathi voti njalo futhi into eyayivele ifanele iyenzakale ukuthi bona ilokuzeni izekliya akukazi ukuthi umntakathembo mngadi kuthi umntaka obhedimpofu kuthi umntakadidi masimtasa kuthi uthi gumira lo abantu labana bevele bengamaprozana uthi bazaba ngabarefula right vele laphana bekusiyagcwaliswa nje ukuthi kuthiwa kuvotiwe iZimbabwe bantu fanele you have to believe ukuthi iZimbabwe i-one party state i-Chinese centang akuvote China nyabo.
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele kuWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika, ucwaningo olusanda kwethulwa oluhlaziya usekelo lwenkokheli yebandla lama-Republicans ezancintisa kuba ngumongameli welizwe iveze ukuba usekelo lukamnumzana Donald Trump owayengumongameli selukhuphukile lanxa engaphathekanga kungxoxompikiswano yebandla eyenziwe ngeviki edluleyo. Olunye njalo ucwaningo luveza ukuba yena uTrump lomongameli Joe Biden banguchiki lobhanqa. Sixoxe locubungula izombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu saqala ngokumbuza ukuba baqinisile na abathi uBiden ukhanya engazihluphi ngokukhankasa.
Biden kala primary. UBiden ikhona ezamelela ukuthi azazi ngedlula ama-primary ama-Republican ukuthi yena umuntu ancintisana laye ngubani. Kathesi uBiden uyazihambela phamba khona ekhuluma ngezinto asazenzayo eziphumelelisa ilizwe. Uzawu njengoba abantu balapha be-campaigner be-attack abanye, attacke bani oyi-competitor yakhe. Akabi lo muntu oncintisana laye, angiboni ukuthi okungakhampeni wakhe ukuthi ubona ngani kuthiwa usewinile. Mina ngibona ngani i-Democratic Party yona ngowayo yodwa iyakhankasa. UBiden angabakwazi ukuthi ukhankasa lo Trump, ukhankasa lo bani, kumbe ngusikoti, kumbe ngobani. Ikhona ezaqala ukuthi akhampeyini ehamba ekhuluma ngomuntu abancintisanayo. Akala muntu oncintisana laye kathesi. Akusikho futhi ukuthi i-Democratic Party kayilama i-strategy sayo esenzayo njenge-party ukuthi uBiden uzaqalani. Mina angiboni ukuthi abantu kanti bazihluphelani ngoBiden. UBiden uzakhampeni isikhathi singafika.
Kubikwa udaba lokuthi umnumzana Joe Biden usekhulile, soluvela njalo lolu daba phambilini kokhetho. Ubona ungani ludaba oluzasetshenziswa na ukuthi usegugile abantu bengamvoteli?
Udaba lokuthi uBiden usekhulile iye luyakhuluma. UTrump yena akakhulanga na ukhulile. Abakhuluma ngokuthi uBiden usekhulile ngobani? I-opposition kumbe i-Democratic Party? Bengabe bekhona abantu be-Democratic Party abakhulumayo, abakhulumela phansi, kodwa abakhulumela phezulu ngokuthi uBiden useluphele ngabantu abancintisana loBiden. I-Republican Party ngoba babona ngani kuthiwa yinto abangayijikela kuBiden ibambe ngaleso sikhathi ukuthi abantu bangamvoteli besithi ngoba usekhulile. Ye ukukhula ukhulile kodwa angiboni mina ukuthi ukuba beletha lokhani ukuthi usekhulile ngama-Democrats kangawo abakulethayo i-Republican Party, and angiboni ukuthi bengaze bekulethe. Bayadinga labo indlela yokuthi kathi uBiden singamdlangane. Angiboni ukuthi engadliswa yokuthi kuthiwa usekhulile abesedliwa ngu-Trump. UTrump yena kakhulanga oza ukuthi ancintisane laye lo bemutsha kumbe ephakathi laphakathi. Kodwa kuzafuneka ukuthi umuntu onolancintisana laye azitshe ukuthi yena kungani bona ngani uzakwenza ngcono kulo Biden, ngoba uBiden lanxa ekhulile ulezinto zakhe ezinhle azenzileyo ezifunwa ngabantu ezibukwa ngabantu. Amboni mina ukuthi ukuthi ukuluphala kuka Biden ikho kungamdlisa angadliwa yeku election ngenxa ukuthi ama Americans bathanda nje ukhipho president bathanda ukubajinja njinji kodwa hatshi ngokuthi semdala.
Hello ke ngonkosikazi Priscilla Ndlovu ocubungula izombusazwe esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko ebezisikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelele ukugcotshwa lamhlanje emkhosini ofulathelwe ngenye inkokheli yamazwe womanyano we-SADC. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye silazo kodwa ntambama ngo 7:30.